Uhlangothi lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abafika phose amakhulu amathathu 300 kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Watholakala bedlula kancane inkulungwane eziyisikhombisa 7030 belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lolu luthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu letshumi lasithupha 115,890 asebehlolwe kusukela nyakenye batholakala belomkhuhlane lo. Kulabantu abaningi eZimbabwe abathi ubathole senzima umkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane esabelweni seMatabeleland North. Umoyo uqhubekela phambili esithi
kulenhlelo ezikhona ezevaccination siyasuthiseka asisuthiseki ngazo. Kodwa esikufisayo ukuthi uhlelo lolu njengoba ikorona ileminyaka embalwa iqalileyo, umuntu kazizwe ekhululekile ukuthi abe ahambe ku-vaccination ngesimo azibona ngaso.
Unkosikazi Unity Sibanda ohlala eJotsholo Ward uthi uthole nzima.
I-lockdown indihlukumezeka kubuhlungu ngoba ngibe ngilabantwana ade befunda sukusela ngo-2018. Lanamhlanje abantu bami kabayi esikolo, lo baba ongakwamade sebenza suke waphelelwa ngumsebenzi ngendlela ye-lockdown. So akukuhle khokhyana ukuthi siphile nzima lanxa sihambe ezindleleni sokumele uhambe kuthiwa ufakisa heke. So khokhyana ebantwini akuseyinto emnandi. Kukakhulu mina vele ngokwami akungichazanga ngoba kangisasebenzi, lo mkama sasebenzi, abantu abami balahlekelwe ikusasa yabo ngenxa ye-lockdown. So into leyi hheyi isihluphile ngoba hheyi abantu abami ndo ECD oqala ukungena kwi-ECDC soze kule 2 years kakwazi ukubhala ibizo lakhe ngenxa ye-lockdown, kabaya esikolo umnyaka uqalisa uziye phela umntwana efunda inyanga eyi-1.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula isigidi lengxenye 1,851,407 asebehlatshwa kwakokuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19, kuthi njalo abedlula kancane isigidi 1,002,261 sebehlatshwe esibili.